umqondisi wenkampani elungisa amafutha okupheka e-United Refineries, umnumzana Busisa Moyo, wethule umbiko enkundleni ye-Twitter izolo esithi udlwangudlwangu lobu kuza kuba lomthelela omubi emhlubulweni wonke wezansi ye-Afrika. Umoyo uxwayise abantu ukuthi balondoleze ukudla, imali lakho konke okubalulekile empilweni zabo, esithi eliZimbabwe lizathwala nzima ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo efana le-N1 le-N2 kanye nalapho okufikela khona izikepe ezithwala impahla elwandle e-Durban Port. Iincwadi eziningi zithi zivumelana nomoyo. Omunye wazo ngumnumzana Lubani Nondo ofundisa izifundo zamabhizimusi ekolishini yeLupane State University.
Ukubhebha kweSouth Africa kubuye ngesikhathi esibi kakhulu lapho i-economy yeZimbabwe izintshaka, lapho abantu bengela msebenzi, lapho abantu intengo yempahla ikhwela. So ngokunjalo ukukhwela kwezinto eSouth Africa kuzenza intengo ikhwele kithi. Omalayitsha bazawanzima ukuthi bangele because nasi informal market. So nxa bangekela ukuthi balethe izinto ngapha eZimbabwe kuza kuba lokuhlamba okukhulu emakhaya.
Kondo uqhubeke wathi thina lodlakela lowo uza kwengiza indubo ebesivele zikhona emazweni ezansi ye-Afrika kundaba zomnotho lokusela kwemsebenzi kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Uyazufisa ukuthi ngabe into lezi abuya kudala iZimbabwe isazimele kumbe saseyi-Rhodesia 79-80-81 ngabe kungcono kakhulu, ngoba iZimbabwe ama-investors bezabalekela kuyo. Kade sikhangele ukuthi ama-investors azaba ase-South Africa azathola nzima swela lapho azabalekela khona.
Njalo ingcitshi umnumzana Mlungisi Dube uthi udubo lolulakho ukwengezwa yikuswelakala kwamafutha ezimota ngenxa yokudutshulwa kwesinye isitishi sokulungisa kwawo kwele mzansi.
Nasokuphambanise amazwe amaningi agoqela iZimbabwe nxa sikhangele into ezinjengabo fuel ezithengwa eSouth Africa, njalo njengoba sizwile ukubana i-oil refinery eSouth Africa ivaliwe.
Izakhamuzi lazo zithi zikhathazekile. Nangomnumzana Pride Mkhono, yena uhlala eHarare.
Ama-rights lawa ayenzakalayo azaphazamisa ukuhamba kwezinto lezi, kwakuzayenza ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe ungami kahle. Njalo singakhangela iDurban yiyo esilethela amafutha amaningi.
Unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Javet Moyo uthi okwenzakala kwele South Africa kuzaphazamisa abantu abathola imali evelela eMzansi.
Umnotho weZimbabwe sibona okwamanje ungathi ubambene lo mnotho weSouth Africa. Kunengi ke sikutholayo okuvelela ngaphetsheya kaLimpopo.
Sethulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ngimele iTwo7 ngiseHarare, ngumnondolozi Ndlovu.